So we zika descenda bagu VOA Ndebele.
Vuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56.
Uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo nto kunambe kule corruption kumbe kulani nje ongabe kukhona, zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto.
Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Shinki Munyeza, uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi.
Babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iLuveve leGwabalanda.
Udubo lwesihudo esiqhamuke kobulawayo kunsukwana ezedluleyo luvikwazo lunganeno. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56, ngoba phakathi kwabantu abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebesindile bona balokhu bengamatshumi amabili lanhlanu, kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 345,561 njalo wahlasela abedlula i 5.5 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abedlula 107,000 njalo wabulala abaphezu kwe 3,200. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance yabathathu. Ababalisa umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Kumbiko awethu le izolo ntambama, umnumzana Moyo uthe ukuhlukuluzwa kwabesifazana yinto abayisolayo kakhulu njalo abangeke bayivumela. Kodwa uthe bakhathazekile ngabantu abasola uhulumende weZANU-PF besithi nguye owathumba abathathu laba. Umoyo uthe uZulu labakwamanye amazwe kumele babekezele bamelele okuzaphuma kuphenyo olwenziwayo.
Yebo, mthakazi omuhle. Siyalinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni athiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyene lizwe ngena kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami u Mike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Shinki Munyeza, uyaqhubeka ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF Esithi ugcwele ababusi abalochuku njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele asukume azikhulule kulobu bubi. Umunyeza ongumfundisi uqale ukusola uhulumende ngenyanga edluleyo njalo ngesonto kutshumayelo yakhe. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi uZulu evambane njalo ahlokome asuse uhulumende kaMnangagwa. Uthi uhulumende lo ubusa ngodlame njalo uthi ugcwele amasela lezikhohlakali esezibulele ilizwe. Ngokunjalo umunyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Okumangalisayo yikuthi yena uMnangagwa kakamxotshi ekubeni ngumcebisi wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Into le ekhulunywayo ngoShinqu Myeza vele sonke siyakwazi ukuthi indaba okumele uZulu ayenze njalo siyakwazi sonke, but nxa isikhulunywa ngalaba abalwela uhulumende abafana laboShinqu Myeza siyabe sesicabanga nje sesilemqondo omubili ukuthi baqinisile yini ukutsho kwabo kumbeni nje bazama ukulwela uhulumende ngokuthi kube lombono ukuthi mhlawumbe uhulumende usetshintshile izenzo zakhe ingani engazange abamba kumbe achaya kumbe wakuxotsha uShinqu Myeza. Ngoba sonke siyazi ukuthi uShinqu Myeza udla emganini kaMnangagwa njalo uhlala etafuleni eyodwa loMnangagwa, so ukumchothoza bemchiya nje ezambila hayi nje ayisonto esingamangala kumbe singatshona sididizela ngayo. Ngoba siyakwazi ukuthi hayi zidala zombili laba ngabantu banye nje bahlala besidla bebonke nje lapha sebefuna ukusibamba amehlo nje nokufuna ukusithabisa ngamanga, kodwa thina siyalazi iqiniso ukuthi hayi uShinqu Myeza uvele esebenzela uMnangagwa kanye nohulumeni.
Umunyeza ugcwele yonke indawo utshela yiloba ngubani olendlebe uthi uMnangagwa lohulumende wakhe ngabantu ababi, ngamatribalisi, ngabantu abakhohlakeleyo, ngabantu asebebulele umnotho welizwe, ngabantu abalochuku. Kungani engamxotshi emekela eqhubeka engumcebisi wakhe?
Sonke siyakwazi nje ukuthi uMnangagwa esingathi ngesilungu best go craft a deception, yikho nje bempha ibizo besithi ngucrocodile. Mina ngombono wami nje ngibona ngani hayi iplan yakhe ekufuna ukuzama ukuthi atshengise ukuthi hayi yena uzimisele ukutshintsha njalo utshiyene lohulumente owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe. Ngoba usebenza noShinqu kathesi uShinqu Myeza usephume sesithi hayi sechothoza uMnangagwa, uMnangagwa emchiye ngamxotshi. Siyakwazi sonke ukuthi hayi nxa uMnangagwa ezimisele sibili ukuthi usetshintshile kungasenani ukuthi kathi kuyini okwabangelayo ukuthi kuzobanjwa laba mantombazana ayemchothoza. Why kukhethwa abantu abachothozayo? Abanye bayabotshwa, abanye bayachaywa, abanye bayanyamalala, kodwa abanye bayachiywa behamba. Okutshengisa ukuthi hayi i-tactics yakhe le yokufuna ukudayilutha i-opinion yabantu yokuthi sicine sesicabanga ukuthi hayi mhlawumbe usetshintshile kumbe uhulumende lo mhlawumbe uzimisele ukuthi uZulu akhululeke amchothoze, kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ukukhululeka sibili kasikhulekanga ngoba singangena emgoqweni kumbe sifuna ukujingisela siyachaywa siyadutshulwa osisi bethu labomama bayarechwa. Okutshengisayo ukuthi hayi bakhona abamele bekhulume kube sekusibona laba abangavunyelwayo ukukhuluma.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMunyeza engaba esecotoza ibandla leZANU PF ngoba lokho abekuthola kungasekho.
Nxa ngikhangele umnumzana uShinqu Myeza ngibona ngantwa indoda eyahambayo esikolo yafunda. Ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo nto kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abakorabdi kungani engahambi ayo faka ufakazi bakhe kanti silabo zakhe silamapolisa njalo siyakwaziwa futhi la ama anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyo iposta kwabantu emapoliseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabanike wona anti yabona nxa sikhuluma ngecorruption the reason why sisehluleke ukuthi sikubambe izinto lokhu kungenxa yokuthi bona akula muntu obuya egcikeni azofaka esingathi kona ilokuzeni substantial evidence sibili ekuthi nanga umuntu lo wenze lokhu wenze lokhana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisele ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona ngamta nje umuntu laye yabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokho okutshoyo nxa kuyikuthi uhambe wachumayela amagama anjalo esithi kona abantu bavukela uhulumende lokhu ke yike esibizeke sesithi yi-high treason usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze khonokho uyakwazi ubana kona idemocracy ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othize asawufuni siwususa ngama-election hatshi ngomvukela kumbe ngezimpi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena esengumuntu osesenza njalo ekhuluma njalo hhayi ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
Umunyeza ngomuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lenu esechothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khonoko ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
Sengahamba emhlanganweni eminingi ezanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba omnyezi so angikholona singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla lezanu PF kodwa into esingayitsho yikuthi labo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba ushinga umnyezi sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF so mina engibonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungaku ukuthi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 noma nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
Isihudo esiqhamuke kobulawayo ngeviki edluleyo sibikwa singaba sesiphelile kulabantu abanengi ababikwa besiwe esibhedlela phezu kwesihudo lesi Lanxa abomtholampilo bengasichasiselanga ukuthi udubo lolo lungaba luqale njani, izakhamizi zithi zicabangela ukuthi impompi zamanzi zingaba zidubukile amanzi asehlangana lawalengcekeza yezambuzi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila kaWard 15 egoqela esiqongweni Old Luveve, New Luveve leLuveve Industries unkosazana Febi Msipha.
Bakhulile sibili ngoba mina ngihamba la ngiwafika khona ngale mafayela kubo house number 970 labanye nje khona ngale ngiyeli bekhane ngivula sibili. Kusho ukuthi mina ngicabana nabantu bonke ngisho ukuthi hayi kwaba liphutha ngoba ngabe singa okwenzeni kwawo andibethi ngayize la ake raisa andisipendi ngisibili ake raisa.
Yona ikhansili likhulume layo yini ngodaba lona lo?
Ikhulumile ngoba besihlangene management it was on Friday. So nabo bathi kwanayi bayaqonda kakhulu.
Unkosazana Febi Msipangu, kansila ka Ward 15 kwa Bulawayo. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association nomnumzana Ambrose Sibindi. Yena othi sebecele ikhansili yakoBulawayo ukuthi iphenyelo ludaba.
Kuvelile ke ukuthi kulezinye izakhamisi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kule ndawo ezilohlupho babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iluveve legwabalanda lengxenye yelobhengula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abathi bona kukhanya ngathi contaminated. Ngokunjalo ke bakhuluma into eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owezihudo. Ngokunjalo ke singeke njengoba kuyisinanzelo bekuyi-holiday lowo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifisa ukuthi i-City Council bakudingise lokho kwalesi sikhathi ngeke satsho ukuthi sibili kuyiso yini isihudo kumbe lokuthi kambele amanzi acontaminated ngani, ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingiswa singathi i-investigation kuphume egcekeni. Kodwa ke iqiniso ukuthi izakhamizi zikhalile, kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahajula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglass, bathatha amapicture bayathumela abantu bayabone amanzi abe khanya sibili ebomvu.
Wona umumo wamanzi unjani edolobheni lokwaBulawayo? Sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma.
Well, umumo wamanzi emzini wakoBulawayo kathe sawumhlanga. Njoba sengitshile ukuthi siyananzela ikhansili ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kusela amanzi. Sebevala amanzi engxenye sathola kwezindawo kanye neviki. Lokho kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga. Ngokunjalo ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathatha amanzi kuma-bowls. Kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls, bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona ecine sephuma kancane, amanye ecine engasaphumi, sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole. So kumumo wakhona unjalo, kodwa i-City Council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza. Kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi siyananzela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu. Ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe labana ngabona abantu belayinile. Kathesi ngasuka labana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile. La kwezinye indawo kulomunye ofaka iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile. Ngezinye indlela kutsho ukuthi amabhawuza nxa i-council izama ukuthi inika abantu amanzi kuba nzima. So ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga. Kodwa nxa esingakutsho ukuthi sigcwalisane lezi zakhamizi ukuthi la manzi amanye esiwathatha endaweni ezingaqedakaliyo njengemthombo, okuhle ukuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa. Kuthi labo abagulayo abangabele sikhuthi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono sibili kusasa bavukele ema-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke, ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindawo kuzeke kwesincedo. So siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo kumbe ngabantwana abagulayo abazali sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokhu ukuthi bancediswe masinya. I-council layo nxa ukuthi kulo hlupho lwesihudo masinya ibone ukuthi ingancedisa njani akhamiza ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka kumemethe kusiya phambili.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umdlali weqembu leWange Football Club uKraven Banda ubotshiwe ngemva kokutholakala elempondo zendlovu. Iphephandaba leHerald lona lithi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus selisedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,682. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Zaliko salibonani Studio 7, salibonani basakaze, salibonani bantu bonke bantu bakamlimo. Hayi kunzima sibili siyazama ukucatshela umkhuhlano nalo kodwa kunzima sibili akwazakala ukuthi senze. Kodwa esilungwini kuba lobunzima ngoba abantu bayathenga amanzi abanye sisebenzisa amamitha. Goli Zimbabwe konke kuyafana kodwa kona kokuyinto kuza sixabanisa thina sisodwa ngoba indlala izabulala abantu. Umkhuhlane lawo ubulala abantu, abantu kabasebenzi and then kuzaba nzima loko kuyinto lokhu mpela asazi ukuthi senzeni. Kodwa hayi asibekezeleni kuzazenza ngoba hayi kunzima sibili ngoba amamitha emadorobheni wazima. Uma ule mitha ingapheli iphelile imali ithathe injengebulawayo, mina ebulawayo into engizondisayo ukuthi umntana wami uyabhadala amagethi bamtshele ukuthi bazamvalela amagethi khonokho akuzontendle. Siyabonga Studio 7 labantu bonke umhlaba wonke jikelele liphephe. Siyabonga.
Salibonani Hlobo zika Studio 7 bonke njabalalele ku Studio 7 na ngumama wekhenelo wethu. Ngithi hayi corona, hayi siyayibona sibili corona. Hayi thina ngapha indlala ngasekhenelo wethu, hayi khulile sibili indlala. Abanye bayahola kodwa abanye abaholi. Abangaholiyo bayalamba sibili. Kuhola abayihulufeyi.
Siyacela lina siphathama nasezanu PF le. Alike liyekele engqondweni yempili. Liyekele ingqondweni lezi ezingasebenziyo lezi. Manje abantu bayahlupheka bathwele zima. Sithwele zima egangeni siyahlupheka. Asisakwazi ukuthi siyenze njani. Egoli kunzima ngapha. Abantu bavalelwe ezindlini, babayekela umkhuhlane. Kodwa lina lisayiyangisa abantu, liyangisa ilizwe, liyangisa isizwe. Lina abantu eseligugile lina. Livuke lizuza ngopresident. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa usebenza nzima. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa uyazama. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa is open for business. It's a new dispensation. Kambe ungathi new dispensation ihlazwe lilenze abantwini. Lina vele liyayangisa ukugcina lina bantu bezanu PF. Yini elisifakela amehlo emazweni ngenxa yokuthi vele alicabani. Angeke uthumbe abantu ngensuku zamanje. Angeke utshaye umfazi ngaliyandlela liyana. Bona nje abantu bamanye amazwe bathini nxa bebona ihlazwe linjengaleleli. Uqeda ugijima futhi usiyakhona ukuthi ye ufuna ukusizwa. Ye abantu bakho. Umnangagwa vele ngeqiniso akusomuntu ongakhupha igama lokuthi ulabantu bakhe ngendlela ahlukumeza ngakhona abantu. Iqiniso lento yenziwa uMnangagwa kubuhlungu kakhulu and uMnangagwa ngeqiniso kumele ayijile, kumele abotshwe lo muntu lo. Kambe izenzo ezimbi ezingaka azenze ebantwini, azenze ebafazini, kambe uyabucabanga njani uma uhlukumeza umfazi ngaliyandlela? Kumbe uyabungazalanga wena, kumbe uyabungela mfazi?
Sawubona mlaleli nabalandeli beStudio 7. Lo okhulumayo uGatsheni, ngokuzalwa ngizalwa kogodlwayo mahlaba ithwale. Ngithanda nje ukudlulisa nje amazwi enduduzo mani emdenini lo engizokhuluma ngawo owaseGwanda okushone khona abantu abathathu emzini owodwa. Ayi ngizwe kungihlaba mani nami kusiba buhlungu. Umbuzo wambuso sithi kambe abantu siphila emhlabeni onjani onabantu abangela nembeza makuyukuthi la abantu bedliswe ipoison ngempela. Kambe wena njengoba usele uphila ufilani uthi unqobile, njengoba usunqobile yini osukuzuzile ngokulahleka kwemphefumulo yabantu labo? Ingabe insuku zabade kumele beziphile zingezelelwe kuwe yini na? Hayi sihlobo zikaNkulunkulu, ake sibeni lo nembeza, ke sibeni lo sizi entweni masiyenza. Ke ucabangisise kahle into mawuthatha isinqumo uyenza, uzibuze ukuthi kambe lento uma isenzeka emdenini wakho uzafila kanjani, yini ozayizwa, uzezwana ubuhlungu, awuzukubuzwa yini? Hayi abantu ake sibe lo moya woxolo. Insuku zamanje kune-corona, isikhathi sokuthi sihlephunelane lokho okuncane okukhona. Kodwa uma ngabe senzayo esaba ukudla okukhona endlini kungokukamakhelwane noma kuthiwe ngusibanibani kodwa ngilambile, hayi bantu bakithi ake libe lo nembeza bantu benkosi. Hayi ake kuchaye nje emuntwini mani, hayi kubuhlungu lokhu dude emdenini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Burundi ithi onxintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo. Umnumzana Evariste Ndayishimiye nguye onqobileyo. UNdayishimiye ungena esikhundleni esesitshiywa ngumnumzana Pierre Nkurunziza. Kodwa amabandla aphikisayo athi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kubikwa sokufe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Mozambique. Abezempilakahle kulelozwe bathi umufi ube leminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu. Abantu abalomkhuhlane lo eMozambique bedlula kancane amakhulu amabili 209. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi umhlangano webandla lakhe lama-Republicans omkhulu wokulungiselela ukhetho owe-convention ulakho ukususwa eNorth Carolina uqhutshelwe kwenye indawo nxa usiba lukhulu waleso sabelo engala ukwesula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umhlangano lo kumele wenziwe ngoncwabakazi kodwa ngenxa yemigoqo efakwe ngusibalukhulu wesabelo leso umnumzana Roy Cooper olilunga lebandla eliphikisayo lamademocrats. UTrump uthi amalunga ebandla lakhe amaningi kasoze enelise ukuphatheka kuwo. Umongameli Trump wazakala ngokukhuthaza ukuvulwa kwelizwe lakhe lanxa umkhuhlane we-coronavirus usabulala abantu ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Indaba yokuvulwa uTrump vele yiyo into ayithembileyo for icampaign yakhe ka-2020 and ama-state elokhu evaliwe kutsho ukuthi akakhona ukukampeyina ayenza amarali. Okwesibili umkhonomi ma ungahambi kahle uzokhombisa ukuthi umbuso wakhe sowehlulekile. So lana ngendaba ye-North Carolina yokuthi convention yama-Republican uzoyimuva ma bengakavuli yiku-threatena ngo buyazi ukuthi le convention usually iza lomnotho ku-state leso esiyabe siyiholdile and i-North Carolina iyawunida lomnotho. So ulapha njengoba vele bebeku-lockdown, so lapha uyathrethena and I think ithulu ayisebenzisayo maye negotiator uqala threatene vele abesepholisa umoya afterwards. Njalo futhi kuyakhombisa ukuthi akalandaba nje le mpilo zabantu yena owakhe ugijimise i-image yakhe lokuthi ufuna ukuthi convention le kugcwala abantu khona kusazakala ukuthi i-lockdown le ithi kungabili abantu abaningi endaweni enye ngesikhathi sinye njengoba igciwane leli lilokhu liqhubeka li-infecta abantu.
Ingozi esasekhona yalomkhuhlane singathi yena uTrump lama-Republicans kabayiboni bayitshaya ndiva benzani kahle kahle.
Bona injongo yabo nje ibhekane lezomnotho hhayi impilo zabantu. Whereas ama-Democrats on the other hand athi no, asibeni careful indlela esivula ngayo ama-states simeke sure ukuthi gciwane leli siyalicontaina soze li-spread ukwenzela ukuthi sistophe i-spread yegciwane. But ama-Republican babhekane le-election ezayo le eka-2020 presidential election and bazibona beluza bona if abantu bezolahlekelwa imisebenzi njengoba sibona sekulabantu abedlula 36 million asebefayile i-unemployment amavikili adlulileyo. So kusobala ukuthi ama-Republican lo-Trump bona bafuna into zonke zivulwe ukwenzela ukuthi ama-numbers abo engabonakali emabi kakhulu kuyiwa kukhetho luka-2020.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi. Kwanele Mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.